Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 18 kuNtulikazi 2024 ngoGibbs Dube. Endaba lethu namhlanje.
Broad-based economic prosperity is impossible without strong democratic institutions.
Umelo mutsha weMelika weZimbabwe uthi umnotho weZimbabwe ungeke waduduka uhulumende ikahlameza uzulu.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu.
Uphenyo lusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ilizwe kalibuswa kahle, njalo uhulumende wenza ubukhohlakalo obumangalisayo. Abalwa impi yenkululeko kabavumelani ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umelo mutsha weMelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe leli ungeke waduduka uma uhulumende ekahlameza uzulu. Kodwa uhulumende uthi eMelika akumelanga limphakele iziqondiso zokubusa abantu beZimbabwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Unkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazila emhlanganweni wakhe wakuqala lentalela izindaba eZimbabwe, lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela ukuhlonishwa kwamalungelo kaZulu.
Unkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo ababandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zivumelane lamazwi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcweti unkosikazi Hilda Chuma ofundisa ekolishini yeMidland State University kugatsha lezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu, and ngokukhuluma kwa-ambassador uthina idemokhrasi iqakathekile ukuthi kuze kuvule iminyango for ukuthi iZimbabwe izuze ama-investors not only America but around the world.
Unkosikazi Janet Dlamini owenhlanganiso ye-Democratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona, nokuthi abantu babambisane kusebenze gadalala.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe lakwamanye amazwe kugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazwi kaTremont.
Lo melo mutsha waseAmerika kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozwa. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla leZANU-PF.
Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula demokhrasi ingamanga luhlaza tshoko, ngoba iZimbabwe ile-demokhrasi sahamba empini siyalwela idemokhrasi ukuthi sithole uzibuse, ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota, akukaze kube lo mnyaka wama-elections esiwuyeqayo singabi lama-elections. Ekhothi sila ejudiciary esebenza kuhle, sile-legislature, sile-executive, sile-separation of powers, sile-freedom of expression, sile-constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe.
Unkosikazi Tremont uthe eleMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana labo-Russia le-China, kodwa esithi eleMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. ebuzisizwa ngamazi kamongameli awukuba elemelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kwele Zambia. UTremonte ukuphikisile lokhu esithi elemelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe wonke awe Africa. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lonyaka elemelika lizaphathisa le Zimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola emelika, $62 million, ukuncedisa abantu abalambayo ngenxa yendlala ebangelwa yisithi El Nino. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Afro-Barometer veza ukuba uZulu weZimbabwe uyisilinganiso samajumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, 72%, uthi ilizwe libuswa kubi, kanti njalo abayisilinganiso samajumi amathathu lambili, 32%, bathi bonke kumbe abanye abasebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, okugoqela yena uMnangagwa, bakhohlakele. Uphenyo leli oluphansi kwesihloko esithi Africa Insights 2024, Democracy at Risk, The People's Perspective, luthi njalo isilinganiso sabantu abangamajumi amane lane ekhulwini, 44%, sithi ukhetho lwanyakenye aluqhutshwanga kahle. Enye impumela yalolu kuphenyo iveza njalo ukuthi amajumi ayisithupha ekhulwini, 60%, athi ibutho akumelanga lingenele kundaba zombusazwe njengalokhu osekuvezwe libutho leZimbabwe kanengi okwenza lagenqula uhulumende kaMoi uRobert Mugabe ngo-2017. Abathi inkohlakalo ikhuphukile nyakenye elizweni labo bangamajumi phose ayisithupha, 59%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana ebhidlela Ncube.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu. Akufanelanga imbono enje lahlelwe khatshana, kumele kuthiwe kambe yini esingayiguqula ukuze abantu basuthiseke. Ngokuba umbuso wonke kumele ubuse usuthisa abantu, uthokoze abantu. Yini abantu abakhala ngayo? Bakhala ngemisebenzi, bakhala ngemali, bakhala ngezezikolo, bakhala ngezezibhedlela, ngezemigwaqo, ngezezindlu, ngamanzi, lezinto ezihlukahlukeneyo, bakhala ngamalungelo abo. Uma kungalungiswa khona lokho, amathuba okuthi abantu basuthiseke ayaphezulu. Ngakho ke umhulumende kumele azizwe lenselelo ele challenge yokuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho, ukuze kutshintshe imbono le yensolo ibe yile evumelana lalokho kuyabe sokusenzeka.
Siyabona njalo ukuthi abantu abaningi bathi ukhetho lwanyakenye kaluqhutshwanga kuhle, okuyinto eyakhulunywa njalo yiSADC lezinye inhlanganiso ezabuya zazohlola lolu khetho. Ungathini ngalokho?
Akumangalisi lokho, ngokuba phela kwaba lempikiswano ephathelene lokhetho. Nxa kukhona abathi bona kasisuthisekanga ngendlela ukhetho olwabanjwa ngakhona, sibona lwangakhululekanga, akulanto emangalisayo kulokho. Into okuyivezayo yikuthi kulo msebenzi omkhulu omele wenziwe njengabantu beZimbabwe ngokuhlangana kwabo, kungakhathalekile ukuthi bakulephi iqembu, bengabantu nje izizalwane zeZimbabwe, ukuthi ukhetho olulandelayo lube lukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa bonke laba abantu abathi asisuthisekanga ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Khona lokho abakusolayo kumele kulungiswe, khona lokho abakusolayo kumele kuqondiswe, kuthi lokho okubasuthisayo kuphakanyiswe kuye phezulu. Ngakho ke kumele kuzikiswe ingqondo, kudingisiswe ukuthi yini abayisolayo abantu ngokhetho, kulungiswe khona lokho ukuze ukhetho olulandelayo lolulandelayo lube lomehluko kulalolo oludlulileyo, lusuthise abantu bonke ngokuba lwenzelwa abantu beZimbabwe phela.
UMnumzana ebhidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. IStudio 7 itshayele uMphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko ucingo uMnumzana Janbert Muswere, kodwa osebenza eofisini yakhe uMnumzana Jonathan Kandari uthe bazakhuluma bengabala impumela yalolu phenyo kuqala. Abanye abakhokheli bebandla elibusayo leZANU-PF ezabelweni zeZimbabwe, labanye ababengabalweli benkululeko, bathi bafuna ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engehli esihlalweni ngomnyaka 2028 njengokuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele aphathe amahlandla amabili kuphela. Kodwa kulabanye njalo abakusolayo lokhu, kubika uEzra Jesus Banda.
Mnangagwa emavikini ambalwa adluleyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula abeke intambo zombuso phansi ngo-2028, kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMathailand North njalo umgcinihlalo webandla leZANU-PF kulindawo uthi uMnangagwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe. IZimbabwe singeyinye ilizwe eline-development emangalisayo. Siyafisa ukuthi alubi ithemu yakhe yangezelelwa umongameli ukuze eqedise imisebenzi le wayiqalisayo, njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengema-North Province ukuthi aluba ithemu yakhe umongameli yokuba sehofisini yesu constitution ithi kachayi 2 terms, but siyafisa ukuthi alubi yaphindezelwa ithemu yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo le-Zipra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi uMnangagwa angachiyi isikhundla sakhe.
Hhayi, asifisi ukuthi echiye, kabona ukuthi esichiye vele sesisesirayini. Isivungu sikhubekele phambili, esiye sesiphili okwethu, sizeqhubekele phambili. Ngayimi izinto zethu yokwenza ngakalungu, sizama ukuthi simtshele sihlale laye phansi. Mdala salwa sisonkeni, akuqhubekwe phambili.
Amazwi kamnumzana Dube yagcizelelwa unkosikazi Viola Ncube.
Ubaba uMnangagwa sithi idife 2030 angaphumi, kahlale khona. Sithi siyahola ukudla njalo ilizwe lethu lokuthula. Siyamthanda uMnangagwa sithi baba awuyindawo uze ukhokhobe esikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana Ngalongalo laye owaye kuviyo leZibra nesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa uMnangagwa ayisikho abakulwelayo.
Ayisikho lokhu esakuhambelayo empilweni mfana undoda laba abayihluleka laba kuncele sibulike step down sibone ukuthi ungawahamba njani, because behluleka ukwenza izinto athisa abantwana abalasebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile solakale zonke izinto.
Unozala kuthuza amabhanga layo ukhala njengongalongalo.
Ngahamba empini kathesi angilalutho, salwela ilizwe leli siphronyisa into eziningi-ningi. Kathesi sekusidakalutshwane la yena lo uMnangagwa seziyenzela yena akuthandayo, kasalandeli i-constitution yafaka abazukulu imuli yakhe yonke. Ukhuluma ngokuchiya ngo-2028 but still sowonile ilizwe, thina siyasala sidubeka sesisola nokuthi sahambe lanempini.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJoshua Mzaca ngomunye wabalombono lo.
Abantu kabathabanga elizweni. Engumuntu ohlakaniphile uMnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo oligovu. Ngawe uyachiya umbuso phansi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza. Ngoba abafana bazamlimaza, abasotsha kanothi happy ngendlela into ezenzakala ngayo.
Ohlaziya ezombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba abaqhalela ukuthi uMnangagwa angathi isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ukungazwisisi khona ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna uyaphumula, lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So utshengisela ukuthi vele liyadelela abantu, ngoba abantu laba bathi bona hayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi, kodwa lena lokhu lisigoqa ukuthi sigoqela khona le ndaweni. Ngibona ngathi kujwayela abantu kwabi. Umnikazi wendaba ethe khona sokwanele, sokukwanile, isiseli sombuso sitsho njalo, singadelelani kanjalo njengabantu izizalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla leZANU-PF ezabelele ezibalisayo eMasvingo leMathailand North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi uMnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngiwe ne-Studio 7, ikhamera mngezi weJesus Banda.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-Kenya uthi akusamelanga abantu betshengisele e-Nairobi ngoba akulabantu abeneleleyo abangalondoloza umthetho. Lenze lokhu abatsha belungiselela ukutshengisela phandle kwehhovisi kamongameli William Ruto lapho kade befuna ukumtshela ukuthi asuke esikhundleni. Sebelesikhathi betshengisela emgwaqweni. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalunga edale lephalamende kwele-Israel avumelane namhla ukuthi akumelanga kube nelizwe lamaPalestina. Ngethule lokhu, umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu elungiselela ukuya kwele Melika. Weziphathelene leze Melika wozangena kukhetho emele ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni omkhulu webandla lakhe owe-Republican National Convention oqhutsha lamhla eMilwaukee, eWisconsin. Umsekeli wakhe asanda kumkhetha uSenator James David Vance wethule umbiko wakhe izolo ntambama lapho athe ibandla lakhe yilo elilwisana lenhlupho esikhangelane labantu beMelika. Umhlangano lo wenziwa kulandela ukudutshulwa kwaTrump ngomgqibelo esemkhankasweni ePennsylvania okuyinto esolwe ngabantu abaningi okuqela umongameli Joseph Biden. Umkhankaso kaBiden lawo uqhubekela phambili loba izolo umongameli etholakale elomkhuhlane weCovid. Uza kuma kancane ukukhankasela ukhetho lolu ngesikhathi abanye bakhe kubandla lamaDemocrats besithi kumele athedele omunye. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uqoqelo Masimba Kujera olandela ezombusazwe.
Umbiko kaVance usutshengisa ukuthi iAmerika isukubangaleliyana elomkhankaso omkhulu kakhulu. Uzabona ukuthi ubezama ukutshengisa ukuthi iRepublican Party yiparty eyezisebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi iRepublican Party yiparty eyamabhizinesi, yiparty efuna ukuthi ibone amabhizinesi ekhula, iparty esiyibona ingezelela ama-tax kuzisebenzi, ikhipha ama-tax kubhizinesi. Siyabona njengani uzaba le competition enkulu kakhulu phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Njengoba sikhangelele ukuthi umnumzana Trump ebe ekhuluma namhlanje entambama emhlanganweni we-RNC, yikuyini esingakukhangelela ukuthi kuphume umnumzana Trump?
Njengokwazi wethu, uTrump ngumuntu othakazelela sibili ukuzidumisa, ngumuntu othakazelela ohlasela abanye. So ngibona njengani ispeech salamuhla sizabona ukuzidumisa okukhulu kakhulu, sizabona njalo uku-attacka ama-Democrats okuningi ngendaba ezinjenge-immigration, kungathuthuki kwe-economy ye-America, njalo ekhuluma ngokuthi yibo ama-Republicans abangenza ukuthi i-America isuke empini eziningi. Njalo uzazama ukuthi azitshengise njengomuntu ongakwanisa ukuthi akhokhele i-America.
Umkhankaso kamnumzana Biden ozamela-ke ama-Democrats sibone eqhubekela phambili ngalo izolo, kodwa sasesizwa ukuthi usebanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Libona ngani lokho kuzaphazamisa kangakanani umkhankaso wakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi abanye abebandla lakhe besithi adedele omunye njengoba besithi useluphele?
Ngingathi liqiniso sokuthi sokulabanye phakathi kwama-Democrats abasebebona njengani ubaba uBiden uzabadlisa ukhetho olulandelayo. Kodwa nxa sibona uBiden ekhankasa laphana, siyabona ukuthi uyabe kulabantu abaningi. Njalo uBiden wavotelwa ngabantu abaphathi supporters ukuze abe yi-candidate.
Umnumzana Masimba Kujera ngolandela ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center usecingweni le-Studio 7 esePhilitane. Zimbabwe. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF afuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni ngomnyaka ka-2028, kodwa abanye bathi akumelanga ayiphumula ngoba wenza izimanga. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka elitshumi kuphela, njalo kungaguqulwa isekelo sombuso welizwe angeke angene esikhundleni lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Umdutsa usungula lingxoxo.
kulama wings ayephatha njenge youth league anjenge women's league anjenge veterans league aseqalisile ama provinces achiyechinyo aseqalisile ukukhuluma ukuthi hayi xa kumele sikhethe omunye umuntu ku congress yethu uqhathekile futhi ukuthi ukhethe njalo wena xa kuyikuthi thina silesifiso sokuthi uye phambili ngomsebenzi owenzayo.
Ye baba Ncube ngamafutshane ngamphendulo sithini lapha ubaba Mduduzi
lapha kudlalwa amadlwane uyawazi umdlalo lwalo wadlalwa kusekugenqula umgabe kugenqula umgabe kwaze kwangena abanye abantu basekela bezitshela ukuthi kumelwa ukuthi khona into embi iphume yindaba engabakhuzi. Umuntu omdala angezwe abantwana beganga uyabakhuza. Ungabona umuntu omdala ukuthi kufika umalukazana kube kukhuluma inhlamba ungabantwana. Kusithi lo hambe thandana labantu kukhuluma kungemuva kumemakhulusini. Athule ukuthi kuthulwe nguye. Lingabarobha elibarobha. Elikuzamayo lapha yikuthi umuntu abe ngathi kuthiwa no ngabantu abamfaka ipressure ukuthi kahlale kunguye vele ozifunelayo. Siyakwazi thina esintwini indoda ithi siziuqhatshile unuka ibisisithe kuhle nxa lisithi hayi sikwenzela ukudla ingathi ithi hayi bakithi ngijahile kodwa ivele ilambile lapha umuntu omdala ulambele umbuso walo wangena kuwo ngo-1980 uyawufuna udlala umdlalo wengqondo ukuthi abale ngqondo ezibuthakathaka bazagijima lalokho akutshona. Thina-ke siyakwazi ukuthi kwenziwa ubutsotsi ufuna ukuthi nxa ngobukhalabe labo for power kube sokusiba ngathi ayi bakithi umuntu omdala ngabantu abamfosileyo ngabakhuze kaphume kusasa ngaphandle nxa kuyukuthi akulamthetho kuzani ngaphume kusasa bakhuze athi stop it
ngoba into leliyenzaye ubaba Mduduzi angena khonapho ba
ngobe into angaphambanisa ukuyinanzelela yikuthi izanu PF libandla esithi democracy abantu bavunyelwe kathesi maybe abantu basosele ingqondo ezazana iPF yakudala owade kuyalisa ukuthi abantu bekhuluma into abasicabangayo. So kathesi hayi umuntu inesifiso sokuthi yakwazi ukuvuka ethe mina ngifuna ukuthi umnashangene khonaphana omunye la evuye ekhuluma akufunayo. So lokhu kukhulunywa ngama-wings engakhulumile ngabantu abakhuluma izifiso zabo ukuthi bafuna kube njani. And laba bantu laba remember upresident into ayikhulumayo wayekhuluma ngekhongolosi eyezanu PF ka-2027 eyezakhetha umongameli owezanu PF ozahamba ku-2028 candidate. So lokhu nxa abantu bezanu PF vele sifiso sokwenza lokhu izanu PF yona yiyo elethuba lokuthi kwenze lokhu okuthi sithi umongameli yena uningaphi uzama ukwenzani usekhulumile yena umqondo wakhe ngendlela yakhe. So laba bazama ukufaka amabala emlonyeni kamongameli ngabantu abaphambanisayo ngoba yena usezikhulumile ukuthi hayi yena ubona kunjani ukhangela i-constitution thithini then abantu bona babakhulumayo. So asisakwazi nxa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umongameli ucabanga njani waye bengacabanga ukuthi uzathini next week. Silama platforms ethu thina njengebandla siya ku-annual conference ebulawayo kathesi ngo-October lapho silama platforms lapho umongameli akhuluma khona le bandla lezanu PF. Umongameli kayeke wayenza i-press statement ephendula ama-wings ezanu PF. Sile National Youth Assembly sile conference ezanu PF silamathuba lezindawo eziningi lapho izanu PF ekhuluma khona. Asisho ukuthi sikhulumela kwenkinto kuma-radio lakuma-newspaper ukuthi abantu bethabe bezithize kanjani. So i-wings ama-wings wonke ayephathi akhuluma kukhulumayo xa umongameli elesifiso sokusiphendula uzasiphendula through the official structures not kumedia ngendlela elifuna ngayo.
Ye Ncube nangumntu siyakhuluma la
kumele ukuthi khona lithembakale entweni elizikhulumayo lakhona kuzanu. Kanti khona ukuthi ngemva kokukhokhela isikhathi eside kangaka even khona kuzanu wayekizame ukuthi abe ngupresident because esikwesabayo yikuthi kulo mthelela ingesikhundla alaso loba engabe kumbufakwe mbani umbe nguwe omfakileyo ngesikhundla alaso akake afake isiko lokuthi khona umbuzo kayisiyo into yokufela kuyo.
Siyakuzwa kakhulu Ncube babhala ngamafutshane khonapho ke.
Sometimes izinto ezinhle zila term limit okwama-term limit lokhu esikufunayo yinto ebhalwe ephepheni ukuthi nxa sifuna thina njengezanu PF ukuthi kutshintshe kwama-term limit siyakwanisa ukukwenza but we don't want to put a term limit entwini ezinhle. Lokhu ngabantu nje abakhulumayo kodwa thina sithi abantu bezimbabwe khangelani ibandla lenu elalikhethayo sizayenza into zonke ngendlela elasikhetha ngayo sile conference ebuyayo ezakhuluma ukuthi abantu bezimbabwe batshone ngoba everyone izabe irepresented in that conference. So thina simi sinjalo ekuthini hayi upresident wethu umsebenzi ayenzayo siyayibona ukuhla kwenzayo siyakubona asekwenzile for the past 5 years njalo sinesifiso sokuthi siqedise siya phambili ehamba ngomsebenzi wakhe okuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi. Thina yithi abanikazi siyakhe ilizwe lethu senze siye phambili okokuba ngumsindo kufacebook lakuwhatsapp lokho akusincedisi okusincedisayo kakhulu yikuthi sakhe ilizwe lethu sisiya phambili umbuso wethu ube ngumbuso ophakamisa abantu lelingqubela phembili ibe khona abantu bebele development development imisebenzi ibe khona izinto zonke zihambe kuhle ngendlela ephakamileyo nothi ukuthi uma luphela nini umsebenzi kumbe ubani uphuma nini emsebenzini asikho ongasincedisa njengelizwe lo
lapha lizwe umnumzana Munashe Mdutsa ilunga lebandla lezanupf lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba wafuwe mbula
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube KuStudio 7 selethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Songa sikhathi sabalaleli.
Sanibonani iStudio 7 njani? Ndombuzo ungawuchamisa. Chamisa uthuleleni voice yakhe ayizwakali. Kati ngama opposition anjani? Abonakala ngesikhathi somkhankaso. Maso uphela umkhankaso abonakala. Indlali yabhuqa kathesi kobulawayo. Azake sizwe even la ngelilodwa. Kuthiwa nangu sebonakele. Sebuye le truck elama 2 kg. Phela ukuthi umuntu ukhankase wavota warodwa. Bamchilibezela akutsho ukuthi abasekeli bakho ungabasizi. Kati ethi opposition party yaseZimbabwe ngenjani engakwazi ukusiza abantu bayo edinga abantu bayo ngomkhankaso kuphela kumarali. Kati lithi amandla wona la ukuthi sihlukume size kumarali sizowathola njani kuphi futhi alisisizi ngokudla izalukazi azisizwa ngitsho nangodonkana bengubo kodwa sibabona nje bephakanyiswa amasuku ngamarali izalukazi zihamba zisiya bhizi zigidela uchamisa bhizi zigidela emarapizi bhizi zigidela iwati wati akukhanyi nje lithuleleni ma opposition party kusona leZimbabwe kanje.
Siyabonga Studio 7 basakaza bahle ukusiphawulela indaba zasekhaya. Ngithanda ukushala phezu kwedaba lombhuqazwe lalo olukhulunywayo lolo lwasekhaya olukhulunywayo sibizwe lokukhulunywa lo esizithi induna izizophatheka nje sikhuluma lolo daba. Sicela bani induna ngoba kuthiwa kuzophawula ukuthi yengene ebantwini bekhithi abantu bekhithi. Bathi nasikhathana ngaba siphandle kwelizwe sifuna ukucela ukuthumela imilayezo naleyo yokuthi bona cela ukuthi abadala bona besinele bona thinte sifuna kakhulu sifuna kakhulu ukuthi kona ukuze manxele ngane kupho ayehla kancane abantu bona labana bona basebenzi abathethe imisebenzi abantu emathebelelini ngananzekela indawo zonke zemathebelelini zonke sezigcwele abantu bokuza abantu besihlonini gcwele izibhedlela izikolo ubo womahlezi heyi inye futhi indaba futhi ebangela ukuthi abantu bendebeleni besibelekele ngesilungu kakhulu amanxeba akhona ngeke ezephola
into engifuna ukuyisho nansi kambe nxa kuyukuthi amaZimbabweans engadliswa leklubhu egoli kathi-ke ngesikhathi sempi umkhonto wesizwe wawudlula kithi khonapha eZimbabwe sibanika ukudla sithi ngamacomrade namhlanje sokutshintshile sokuthiwa abantu beZimbabwe kumele behlukunyezwe sebekhohliwe abantu be-South Africa khona babephila besidla ukudla kwethu bafowethu ngandiyathisha ukwenza kusasa kuyizolo abadala batsho njani bathi kusasa kuyizolo kuzatshintsha lithola nje seliphakwe inkinga kwenkinga enkulu kakhulu selisize eZimbabwe kambe thina nathi ngaliphatha ngendlela enje esesiphatha abantwabethu abafowethu ngayindlela kungathi kuzaba into enhle yini ake litshintshe ukwenza
sanibonani kwi-Studio 7 nonke ninjani bakithi kwi-Studio 7 hhayi thina siyaphila sibona nje laba abe-home affairs laba bala eGoli abathalisa abantu nzima sibona laba abe-home affairs abathalisa abantu nzima besicela ama-Studio 7 ma ngabe kuyakhonakala ukuthi banayo indlela basicela ukuthi beke bekhulumela abantu be-home affairs banikaze abantu bezimbabwe i-chance
laba ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngendlala ehlasele abantu kweZimbabwe singakehlukani sihlobo sesikhangele bezigokela namhlanje umelo mutsha wemelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uzulu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu othembayo uGibbs Dube ngilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.